ye siyabonga ukuthi i-government yeZimbabwe ilalele abantu ukukhala kwabo ngoba izinto sezingena kancane azingeni zonke but izinto ziyangena ezinjenge magrocery umuntu uyazibhadalela kodwa kukhona okunye ongakavunyelwa ukuthi kungene okunjenge furniture kufurniture kungena amasofa kuphela okunye konke okunjengama kitchen unit akavunyelwa so sithi sebevume kancane kodwa umthetho usakhona but bona ba relaxile nje abaka abathathi isizwe zabantu
wona umkhankaso wenu waphelela ngapi amabhasi lezimota labantu liyasebenza bavumela yini ukuthi bangene
yes abavumela ukuthi bahambe ngoba i-government kade seyivunyele ukuthi kade sebe relaxile abakhulumanga kodwa ba-relaxile izinto sezingena ezinye zezinto so sagcina sesithi abantu bahambe amabhasi aqalise ukuhamba
sikhuluma nje khona eboda kunjani abantu badlula ngobuningi yini kumbe bahle baba balutshwana
hhayi abantu abakabe baningi ngoba abantu abakabe wazi ukuthi izinto ziyangena yini njalo abanye kade behode izinto ezinjengesigobo kodwa abakhwanisi kahlesi ukuthi bazohode izinto lezi imbheda kakhulu abantu kade bephila ngemibheda kakhulu so abantu abakabuyi kakhulu.